VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 Mabasa 2022 ngufrakisitil Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uzulu weZimbabwe obethe gwaqa inanza ilanga likazibuse ele Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngeke abantu bakhalale bazondi ilanga leli ngenxa yezigilamkhuba kumbe abantu asebesona bephambanisa ibizo lelizwe. Konke lokhu kumele kube yinto abantu abangayijayindisa, abantu abangayithathi kube yinto emangalisayo, ngoba ilanga leli lanamhlanje u-18 April ilanga likazibuse okumele linanzwe lihlonitshwe nguwo wonke umuntu ofuna inkululeko yakhe kumbe ohlonipha inkululeko eyalethwa ngamaqhawe.
Uzulu wenhlangothi ezijeneyo zempilo upha imibono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Liphakamise inkezo ye-Independence Trophy, iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders ngokunqoba elekwenze ele-Dynamos emdlalweni obusenkundleni e-Barberfields kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uzulu weZimbabwe ebethe gwaqa enanza ilanga likazibuse ele Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kulabantu abaningi kodwa abehluleke ukungena enkundleni yeBarberfields kobulawayo, bagcina belalela bephandle bebukele kumabonakude okudanise abaningi. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Indwendwe zezimota lamabhasi labantu abahamba ngenyawo bebenyakazela ekuseni bengena enkundleni eBarberfields kobulawayo besiya emkhosini o-Independence Day loba nje iningi lidaniswe yikwehluleka ukungena enkundleni phakathi ngoba ingeneli ukuthwala wonke umuntu obebuyile. Ekhuluma lesizwe umongameli Emmerson Mnangagwa ubonye bonke abantu abaze emkhosini wanamhlanje ethi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa ilizwe ngokulingeneyo loba nje ilizwe libhekane lezijeziso zomnotho elazifakelwa ngamazwe angentshonalanga.
And productivity towards the establishment of sustainable business enterprises for the emerging national economic realities of
Mnangagwa uqhubeke ethi uyajabula ukubana ngemva kweminyaka emibili ilizwe limelana lokuqhamuka kwe-COVID-19 isimo salolu bhubhane sesinganeno, kodwa ukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bezivikela kanye lemuli zabo ngoba lomkhuhlane ulokhe uyingozi. Usenator wakobulawayo umnumzana Khaliphani Phugeni oyebandla le-MDCT uchasisa ngokwehluleka kwakhe ukungena enkundleni.
Hey, angazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Ngithunywe lapho ukuthi ngizokhuluma lamapolisa abanginikeza omkhulu ukhulu wakhona asichazele ukuthi kwenzakalani. Bathi akekho, basadinga ongathi umkhulu kulaba abakhona, angazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Kodwa kubuhlungu ukuthi ngiqale ngaphuma le team ezBC ke sifuna ukubuyela kwehluleka la signal wa try fans kwazama konke kwehlula mina nginje ngimela abantu ukuthi nje kutholakala umuntu ukuthi ngisizakale ngingene ngathi kuba nzima lo so angazi ukuthi ngathi kuhamba kanjani maybe kamele ubuze wona ama police
unkosikazi sibonakaliso khumalo obelalele umongameli ekhuluma ephandle kwenkundla uthi kubuhlungu ukuthi kenelisanga ukungena
ebhebhu ugcwele akwazi and asake sikubone okunje abantu abaningi bayalela ukungena kuthiwe bebukele bephandle but you can still see ukuthi phakathi izitendi azikagcwali khayela impilo enje nxa ukhangele sase-empty but sokuyaluthawu nti bengene so angikwazi ukuhamba njani abanikazi behighlander iyadlala thi phandle sokufaka i-TV phandle kuthiwa abantu bebukelele phandle kwestadium
umsekeli weqembu le-highlanders umnumzana Thulani Siziba uveza ukucasuka kwakhe ngokuvalelwa phandle kwenkundla
inkinga khona besicabanga ukuthi thina sizothakazela uzibusa ngithi mar uzibusa wakhona ngale uyabuswa akusho ngizibuse uyabuswa yena uzibusa wakhona so hayi manje siyafika ngoba nasikelwanga isikhathi sokuthi kumele sifike isikhathi bani sizokwenzani senzela ngithi mar manje sokuzima ukuthi nasingene ngapha singene estadium oluselebrete lonelo bhethide lelizwe lelizwe silitshela ukuthi li-bhethday but kulibona kwakhona ukuthi i-bhethday sibona nzima nzima ungathi kuthanda ukuba nzima ngoba manje alisithi sizokholisa but manje sivalelwa phani ngobani abaphakathi ngabangapha abaphakathi bavela ngapha abaphakathi babisiwe akwenzakale okwenzakalayo yikho kukhona akuna nto esingayenza abayenza abakwenzayo kuba ngokwabo babisa ukuthi kube njalo
isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Nkululeko Ndlovu ngomunye njalo wabahluleke ukungena enkundleni opha umbono wakhe
ilizwe lonke lilapha koBulawayo namhlanje so akula ndlela ukuthi idorobho lonke belingakwana kwistadium lesi Barberfield stadium uzananzelela ukuthi abantu abaningi bavele kumadorobho atshiyeneyo avela koBulawayo uHarare Mtare Gweru Plumtree you know awonke nje amadorobho akoBulawayo akhona lapha ngingakabali abavele ezabelweni so abantu bebengeke begwane kulesi stadium ngoba stadium lesi I think sinabantu abangakwana 35,000 kuphela abangangena but I'm sure uyakwazi la ukuthi abantu abazizalwane zeZimbabwe bayedlula 20 million kathesi
ingcweti ezicubungula ezombusazwe lezomnotho zithi iZimbabwe ithakazelela iminyaka engamashumi amane lambili yathola uzibuse ngapha umnotho welizwe umanikiniki kuthi izizalwane zazo zisabalele emazweni womhlaba zisiyadinga ukuphila inkulungwane lenkulungwane zabantu ezenelise ukungena enkundleni bebethokoziswa imidlalo ehlukeneyo yabezomvikela imigido yendulo lomdlalo wenguqu wenkezo eye-Independence Trophy phakathi kwe-Highlanders le-Dynamos oyiwo okhange abaningi ukuza enkundleni namhlanje ngimele iStudio 7 isemagumeni koBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
yonke sikudaba lunye uZulu wenhlangothi ezijeneyo zempilo uphe imibono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokeli yebandla ephikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likazibuse lonyaka. Besithi kuyinto elungileyo, abayenzileyo njengoba lolu kulusuku lomuntu wonke hatshi ibandla linye lezombusazwe. Yintatheli zindaba yethu uMavis Gama uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fadzai Maere utshele intatheli zindaba ukuba abebandla lakhe bakubone kufanele baphatheke kulo mkhosi ngoba ungowelizwe lonke njalo ungasiwe bandla linye loba umuntu oyedwa. Enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulungile lokho okuthiwo yinkokheli ye-CCC ukuthi amalunga abo aphatheke lawo kulo mkhosi wokuthakazelela usuku lukazibuse. UMancitshana uthile kuyindlela yokutshengisa abantu ukuthi uzibuse akasiwo webandla elilodwa, uzibuse akasiwo wezanu kuphela, ngowomuntu wonke jikelele, ngoba umuntu wonke nanku waphatheka ekumletheni.
Ngeke abantu bakhalale bazonde ilanga leli ngenxa yezigilamkhuba kumbe abantu asebesona bephambanisa ibizo lelizwe. Konke lokhu kumele kube yinto abantu abangayijayindiva, abantu abangayithathi kube into emangalisayo ngoba ilanga leli namhlanje u18 April ilanga likaZivuse ukumele linanzwe lihlonitshwe wonke umuntu ufuna inkululeko yakhe kumbe ohlonipha inkululeko eyalethwa ngamaqhawe ngesikhathi sakhona.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe unkosazana Abigail Mupambi uthi osekusenziwa ngabe TCCC lomkhokheli walo kuyisibonelo sokuba sekusobala ukuthi sebeqhakathekisa ilizwe lezizalwane zalo.
Kusitshengisela ukuthi mhlawumbe ama-political leaders ethu sebezafika esikhathini lapha abayebe sebezwisisa khona ukuthi hayi iZimbabwe iqakathekile ukwedlula ama-political parties. Uzananzelela ukuthi sesilesikhathi eside kakhulu kusukisele isikhathi sika former president the late uBaba Mugabe up to namhlanje abantu lokhe begijimisana begijimisana ngezombuso abantu nje begijima bephakathi kwesingathi khona khona i-toxic politics. Lapho ke silahlekelwe isikhathi esiningi, silahlekelwe ama-ideas amaningi ngenxa ye-toxic politics.
Esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenziwe ngabe TCCC ulinyathelo elihle njengoba uZibuse engomuntu wonke.
UZibuse kumele celebrate umuntu wonke jikelele weZimbabwe, singakhangeli umbala, singakhangeli umhlobo, singakhangeli lebandla umuntu ayabevela kilo. Ukuba khona kwabo kubonisa umoya wokubambanisa opromotwa ngumongameli wethu baba uMnangagwa Second Republic. Akusafani nakudala ukuthi babetholakala behoza lelilanga, akusafani nakudala ukutholakala besibona vele ngeke bephatheke ngoba bona uZibuse wakamboni. Iqiniso yokuthi uZibuse ukhona eZimbabwe. Ngakho ke kungumsebenzi wamaZimbabwe wonke ukuthi simjabulele uZibuse njalo simvikele ngoba siyazazi izitha lokho eziqoqoda eZimbabwe zifuna ukuzothatha ilizwe.
Kwasekelwa ngesinye isakhamuzi saseGwanda umnumzana Ndaniso Mpande omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu.
Ukuya ku-national event kumbe ngithi emcimbini wesizwe ayisinto enhle vele kuyinto enhle kakhulu njalo sonke kumele ukuthi ngabe siyahamba entweni lezi. Kuphela nje into yenza ukuthi singayikhona yikuthi khona ngale kufika kube yinto yebandla njalo kufika kube ligceke lokuthethisana, thwele sokuthethisa uzibani, kuthethisa uzibani, kucutshungula uzibani, kuthweni kuthweni izinto ezingelani le lo mcimbi wona lo. Hayi ukuya khona ngale sibili ayisiyona, akusiyona nkinga.
Esinye isiphathamandla esiphatheke kwezokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi liyancomeka inyathelo elithethwe nguChamisa lebandla lakhe.
Ungabona iparty kaChamisa isikwanisa ukuthi i-attend ama-national events kutshengisa ukuthi sebe yi-serious political party ngoba noma ngubani ofuna ukuthatha umbuso kumele etshengise not only abantu beZimbabwe kodwa etshengise i-statecraft, public service, police, lama-veterans wonke, lama-community leaders, kanye lama-butho wonke, ukuthi umuntu lo u-serious ngento yenzayo. Of course, siyavuma ukuthi izanu kulento eziningi ezenzile ezimbi. Kodwa uma sikhangela emuva, kukhona okunye osokuyakhiwe, angeke uphe ukuqalela from nowhere.
Isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, PDP, umnumzana Ngqobizitha Khumalo, uthi lokhu osekusenzakala, yibuba sokulokuzwisisana kwezokuqakatheka kwezokuphatheka kwabamabandla kumikhosi yelizwe ogoqela olukaZibuse
ngoba ulimi seluphansi sibili ulaka lube lukhona kukuhwabhelana, kubhongelana, ukuphakamisana uthuli ube kukhona ngaye kawosekho sibili ngoba namhlanje ngibone ubaba uhende ehlezi ndawo yilo maduku belalele ubaba uMnangagwa ngathi ha yongenzakala lokhu izolo ngoba abantu besithi ubaba uMaduku njengomuntu okupholade ngumuntu engisi sibili uMnangagwa uze ngikhulume laye njalo ubaba uwende ngumuntu obenolaka kakhulu esi engafuni ukuzwa ngendaba kaMnangagwa ngoba bekhokhela abantu ukuthi bephume eParliament nxa ubaba uMnangagwa ngangena.
Eminyakeni yangemuva abanengi bebesehluleka ukuphatheka kule mikhosi yalolu hlobo ngoba ibithathwa njengeyezanu PF lapho abantu bebesiza begqoke impahla yebandla labo ikanti kulusuku lwelizwe lonke. Lonyaka lomkhosi wenzelwe enkundleni yeBarberfields kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe selokhu lathola uzibuse njalo unanzwa phansi kwendikimba ethi Zim at 42 leaving no one and no place behind. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje bayakhala abanye abantu abeZimbabwe abathi uzibuze katsho lutho kubo ngoba uZulu ethwele amagabha avuzayo. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi bazama ngamandla wonke ukuvuselela umnotho, ngakho ke kuqakathekile ukunanza usuku lukazibuse. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Wabakhala ngozibuse wakwele Zimbabwe umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumele isemandla lezaphu.
Nxa uZulu ezibusa ezatholakala emsemazweni, abantwana bebulawa, begongodwa, bebondwa, betshiswa langamapetulu langomlilo, uzibuse asikhona ukuthi simzwisise ngozibuse onjani. Yikho kwakuqala. Okwesibili ukuthi ilanga leli thina siyalinanza, siyalihlonipha ngoba njengezaphu leziphi lasihamba sayelwela ilizwe ukuthi libe nozibuse. Kodwa-ke asikhoni ukuthi sibe ngabantu abangasukuma sithi kukhona esikutholayo abantu bakhona bakuzuzayo ngenxa kazibuse lo khona.
UNdlovu uthi kumele abantu bavezele uhulumende okusenhliziyweni zabo ngozibuse.
Abantu bakithi sibacela ukuthi bacece kakhulu, bagqoke into ezimnyama, impahla emnyama. Kumbe singaba yiskipa, kumbe ngaba yisheti omama, kumbe ngaba yiduku, abanye kumbe ibe yi-amdende emnyama. Kodwa akupheleli lapho, sicela uZulu ukuthi kuma-profile picture befake i-profile emnyama ebonisayo ukuthi thina uhlelo lwethu lolu silithi khona na I am celebrating it. We are celebrating independence. Asi-celebrate, siyayi-celebrate. So sicela abantu ukuthi batshintshe ama-profile wabo ku-WhatsApp, batshintshe ama-profile wabo ku-Facebook, ku-Twitter.
Uyakhala njalo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uzibuse weZimbabwe ikakhulu thina emathebelelendi simbona kuyize leze, azange simthole uzibuse. Yilokho kuthiwa silithethe singalithathanga. Wenziwe waba ngumcimbi futhi owezanu uzibuse nxa esenziwa. Kukhulunywa izinto zezanu kuba ngumcimbi wokuthi okungaba ngumcimbi esingathi ngokukhankasa, kukhankaselwa izanu. Abantu bakithi bagcwele amazwe ababengekho kuwo, namhlanje bagcwele amazwe. Siyabulawa, senziwa into zonke lezo before independence bekungekho konke khona lokho.
Uncube uthi
njalo ungakukhangela futhi kubulewe kakhulu abantu ngesikhathi kuthiwa sesithole independence eZimbabwe. Okwedlule esikhathini sikaSmith kubulawa abantu, bebulawa yizanu ikakhulu abantu beMathebeleland. So ke ayisiyo nto esingaqolotsha seqe ngayo sigiye sigide ukuthi khona silozibuse, ngoba ukuzibusa kumele kutsho inhlala kahle yabantu, kutsho ukukhululeka kwabantu. Kodwa sibona ubuchaka, sibona ukugqilazwa, inkululeko ayikho esilayo.
Kodwa umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi kuqondile ukuthi abantu bathakazelele uzibuse.
Lawa abakhuluma besithi uMnangagwa uSmith uNjongo-Smith lani wayengumncindezeli, hatshi akusiqiniso lelo. UMnangagwa ngaba njengoSmith njani? Yena uSmith uhulumende kaSmith owagweba uMnangagwa ukuthi aqunywe elwela ukukhulula leli lizwe. UMnangagwa onguye osebusa namhlanje, onguye owahamba labanye balihudula leli lizwe baliletha lapha eZimbabwe ngomhlaka 18 April samthola uzibuso ngemisebenzi yabo nabo uMnangagwa labanye bakhe labanye bakhe sebahambayo labanye abalele endaweni emathuneni engaziwayo abalwebo balwela ukukhulula leli lizwe. Ngokunjalo ke akusiqiniso lelo ukuthi uMnangagwa ungumuntu ocindezelayo. UMnangagwa uthe yena ethatha leli lizwe, ilizwe leli beselifile, bekulilizwe elingamanga kuhle in terms of umnotho, umnotho uzuchabalele, yonke into izichabalele. umnaka kubuthe nje into yonke ichawalele
elezimbabho lathola uzibuse ngomnyaka ka 1980 wabulawa abantu abaningi kusanda kutholwa uzibuse yikukurawundi emathebeleleni lenkabazwe kudingwa owakuthiwa ngabahlamuki alukalungiswa udaba lolu ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukhipsi Dube.
Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lukazibuse ole Independence Day emkhosini owenzelwe kobulawayo okwakuqala embalini yelizwe lokhe latholayo uzibuse. Ngesikhathi eleZimbabwe linanza iminyaka engamashumi amane lambili selokhe lathola uzibuse, ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle elizweni ukuze kungabi kusimo esibi esikhona okwamanje ezibhedlela zikahulumende lemakilinika. Intethelo zendaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abasebenza kwezempilakahle abagoqela odokotela labongikazi bahlala bekhala ngokuthi ezibhedlela lamakliniki kakhulumende akula mpahla yokusebenzisa njengama-gloves, ama-mask lemitshina eyenelayo. Okunye osokubangela ukuthi isimo sibe sibi kangaka ikuchiya umsebenzi kwabodokotela labongi besiyasebenzela kwamanye amazwe ngoba eZimbabwe bengatholi iholo elenelayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU Mnumzana Chafet Moyo uthi izisebenzi zajabula okumangalisayo ngokuthola uzibuse zinikezwa ke amalungelo athile phansi komthetho we-Labour Relations Act okugoqela izisebenzi zezempilakahle, kodwa konke lokhu sokuguqukile.
Inzuzo ke ebesiyitholile sithola uzibuse inzuzo enani ke iyachabalala ezandleni zethu. Sesibone phela i-labor act itshintshwa kaningi-ningi. Ilungelo lezisebenzi iyathathwa mbijana-mbijana.
Uqhubeka ethi akuphazamisekanga ezempilakahle kuphela kodwa nakwezinye inhlangothi ezinjengezemfundo, lapho abantwana ababonakala kwezinye indawo belokhe befundela phansi kwezihlahla, omama labo belokhe betholakala bekhona abaphelelwa ngumphefumulo lapho bebeletha.
Njalo siyabona ezibhedlela lapha ke sikhangelele ukuthi aluba ke sithola ke ukubanjwa kakuhle imithi ngabe infrastructure ekwanileyo, sibone ngani kuyasilela.
Umnumzana Ambrose Sibindi wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo okulapho okuqhutshelwe khona umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka uthi intuthuko kwezempilakahle ikhanya ingasahambelani lokwanda osokusenza abantu kuleli dolobha.
Ukuthi singakathola uzibuse besile zibhedlela ezinkulu lapha UBH sibe lesibhedlela esikhulu impilo, sibe lesibhedlela esikhulu esika council iThorn Grove bese sibe lengutsheni ngale. Nxa sikhala sinanzela sinanzela ukuthi abantu baqhubeka besanda, population ikhula siyaphambi, kodwa singananzela siyabona ukuthi i-infrastructure kumbe izibhedlela azakhiwa ukuthi zihambelane lenani labantu asebephila emzini wakobulawayo.
Uhulumende wakha isibhedlela sekusileni kuleli dolobha, kodwa sathatha isikhathi eside singasebenzi. Noma sesisebenza sibikwa sikhangelane lesifo se-COVID-19 kakhulu. Usibindi uthi ngokwengezelela kwenani labantu kuleli dolobha sokudingakala ukuthi kube lezibhedlela ezingaba zine kumbe ukwedlula lapho ukuze lwenqatshelwe udubo lokuminyana kwezigulane ezibhedlela zikahulumende lezikamasipala.
Siyananzela ama-clinics yebo kambe ikakhulu i-city council kulobubelo ngoba bayazama ukuthi ilokishi ngelokishi kwakhiwe i-clinic. Siyakubona lokho kuyinto enhle, kodwa-ke siyananzela ukuthi silamalokishi anjengemganini sikhuluma kanje kathesi ilokishi eselinesikhathi laba khona akula clinic. Ngoliyokhophelelelo ngoba kudala sasisazi ukuthi vele nxa kusakhiwa ilokishi elisha uyafakwa eclinic.
Ingcitshi kwezomnotho engomunye wabhala ibhuku elikhangela ngezentuthuko yelizwe elithiwa Beyond the Enclave, uDokotela Prosper Chitambara uthi udubo olukhulu ukuthi okwesikhathi eside uhulumende wayengaqakathekisi ukwabelwa ngumsebenzi wezempilakahle imali ezwayo kubhajethi yelizwe.
Time, when you look at healthcare financing in Zimbabwe, for example, the bulk of the finances or the funds
ungakhangela kwezempilo imali eningi esekela limsebenzi izela kuma cooperating partners lamadona.
Ukuqhubeka ethi uhulumende sokumele adonse ziqine afake imisebenzi enje ezandleni zakhe, ethi noma kunjalo kule ntuthuko ejabulisayo kumisebenzi efana lokwehla kwenani labesifazane abahlaselwa-ke lokulahlekelwa yimpilo besiyabeletha kuzibhedlela ezitshiyeneyo kanye labantwana abafayo ngesikhathi sinye kulesi senzakalo, ethi kodwa ilizwe lokhu lisalela muva kwamanye amazwe ashiyeneyo kugoqela angumakhelwane kulolu daba, kugoqela-ke lo ukutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo, ethi uhulumende engathembeli kuma-partners lamadona kulolu daba abayiwo okwamanje abaletha intuthuko esiyibonayo kaninginengi. Befake imali eceleni ilizwe lithuthuke beyibona abakhokhela kulo msebenzi. Asenelisanga ukuthola abogatsha bezempilakahle ecingweni, kodwa umnumzana Emerson Mnangagwa ongumongameli welizwe wazise uZulu kuthakazelelwa uZibuse ukuba uhulumende wakhe we-Second Republic uqakathekisa kakhulu ilungelo lempilakahle, njalo senelise ukwehlisa ukulahlekelwa yimpilo kwabomama bebeletha, ethi phezu kwalokho kagoqanga nje izandla ngoba ethuthukisa limsebenzi kungenani lezitshesiso ilizwe elibhekana lazo okwamanje.
More health facilities are being constructed, rehabilitated and modernized from the districts upwards.
Indawo zokwelaphela ezintsha ziyakhiwa, ezinye zivuselelwa, njalo ezinye zithuthukiswa.
Uhulumende uhlala ebikwa ezindabeni ethi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo, ethi balesifiso sokuvula izibhedlela ezitsha ezedlula ezingamachumi amathathu kuma-district elizweni, lo kungamakliniki okuncane kundawana ezehlukileyo ukuze ezempilakahle zifinyelelwe ngabaningi phansi koluhlu lwentuthuko enje okugoqela i-National Health Strategy 2021 kusiya ku-2025. Ngimele Istudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleHighlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy ngemva kokunqoba eleDynamos nge-1 kanya namhla enkundleni eye-Barber Fields kobulawayo. Umgali uStanley Ngala nguye olishayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leDynamos kodwa liqede selisilela ngomdlali oyedwa ngemva kokuba uShadrack Nyawa etshengisiwe ikhasi elombala obomvu uNompembe uArnold Ncube ngemva kokuba ekhabe imvimbi yeHighlanders uMbongeni Ndlovu ekhanda. Singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho uZulu weZimbabwe benanza ilanga likaZibuse ele-Independence Day emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Mnangagwa. UZulu wenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo uphe imbono ehlukeneyo phezu kokuphatheka kwenkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekunanzeni ilanga likaZibuse lonyaka. Liphakamise inkezo ye-Independence Trophy iqembu lomdlalo lenguqu ele-Highlanders ngokunqoba elikwenze ele-Dynamos emdlalweni obusenkundleni e-Barber Fields kobulawayo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Kodwa-ke abangenelisanga ukuzwa izindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.